Ikhomlisa South Africa lizadibana le Democratic Republic of Congo namhla ebusuku udingwa iqembu elizaphutha lihlezi endaweni yesithathu kumncintiswano we-Africa Cup of Nations ona ofika emaphethelweni kusasa. Umncintiswano wenkezo we-AFCON lonyaka ukhutshelwa kwele Ivory Coast olandela iligue yeSouth Africa. UThabo Ncube uthi iqembu leBafana Bafana linganqoba nxa abagadli balo bengasebenzisa amathuba abawatholayo.
iSouth Africa ingathatha unumber 3 ngisho ukuba igame le edlileyo bake bazama ukuthi ukuthi bekore babe la ma-chances amaningi kakhulu ukuthi third place bengazama ukuthi belungisise ama-chances abo ehlohle.
Ubedlalela iqembu le-Toronto kwisigaba seBulawayo Province Division 2 nyakenye uRain Ndlovu uthi imbekwa yiyo ezahlukanisa iSouth Africa le-DRC.
Itiki lali zahamba ku-extra time iyoma-penalties ivine kulifida iSouth Africa yalilicover yaba-defender so ikhoza benza bewakhozinti kakhulu.
Imvimbi yeSouth Africa uGrant Kekana soze yadlale namhlanje ngoba watshengiswa ikhasi elibomvu emdlalweni wabo le-Nigeria. Njalo umdlali weqembu le-East Rovers uMpilo Enhle Ndlovu uthi lokhu sekungalisebenzela iqembu le-Democratic Republic of Congo.
DRC yaba unumber 3 yawina 1-0 nanayi South African defense niyaleka.
Odlalela iqembu leBulawayo City uNtando Inkosi Dube laye uthi iqembu le-Democratic Republic of Congo lizaphutha lisendaweni yesithathu.
Timi ngaba ngunumber 3 DRC because South Africa so far type of game ibona idlala ngayo ayi attacki kakhulu.
Umdlalo odlala kule Botswana uThabiso Ndlela uthi iqembu leSouth Africa kumele linqobe ngoba limele wonke amazwe yaseNingizimu yezwekazi lase-Africa.
Kumele siriprezente lathi njengoba siyayilandela njengoba amakhelwane this ngaphume ngunumber 3 yaba ngcono lathi singaba yethu.
Amaqembu asemhlubulweni wangezansi yezwekazi le-Africa athi le-South Africa lele-Democratic Republic of Congo adibana ngehola le-10 namhla ebusuku. Ikanti umdlalo wokucina kulo mncintiswano oza kuba phakathi kwe-Ivory Coast le-Nigeria kusasa ebusuku ngehola le-10. Iqembu le-Nigeria likhangelele ukuthola inkezo ye-AFCON okwesine kuthi le-Ivory Coast lona likhangelele ukuthola inkezo le okwesithathu nxa linganqoba. Ngimele Studio 7 kuBulawayo ngingu-Joseph Njanji.